Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Tanonoka Wande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosihlanu mhla ziku 15 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini.
Ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi sebemjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC.
Izakhamizi zemaphandleni zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo lokuthengiswa kwayo ngedola leMelika kumbe amarandi akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi.
Ngiyakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyane ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leliseliwile aliselamandla alisathengi lutho.
Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service olwabatsha abaziwa ngelokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho ukusetshenziswa ukuthaya abantu bamabandla aphikisayo.
Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare and labo kwabonakala sibili izindlu zisintsha abantu bethaya into enjalo kuyibo ababekhulume ngendaba yonaleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change yetheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcinisihlalo webandla osesitokisini umnumzana Job Sikhala. USikhala omela izengeza West edalele ePhalamende wabotshwa endawonye lomnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North labalandeli bebandla le-CCC abalichumi lasithupha ngenyanga ezimbili ezisanda kwedlula besetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Kodwa kuyona le iviki uSikhala yedwa wetheswe elinye njalo icala lokwenqabela ukusebenza komthetho. Kusukela evalelwe ejele uSikhala kubikwa kungela mkhokheli webandla omvakatsheleyo esitokisini seChikurubi. Izolo uSikhala ubesemthethwandaba eHarare kodwa akula bantu abaningi ababalisa inkokheli yebandla kade besemthethwandaba. Omunye wabakade begqugquzela ukuthi abantu beye ngobuningi ukuyaxhasa umnumzana Job Sikhala emthethwandaba intatheli zindaba uHopewell Chingono. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Hayi, lokho kusho ukuthi ibandla lakhe i-CCCC ayimanga laye umnumzana uSikhala, kusho ukuthi sebemjikele ngaphansi kwebhasi ikakhulu inkokheli zebandla lakhe i-CCCC, kusho ukuthi nje usesele yedwa esesikhaleni, kumele nje abe yindoda zibonela qina abe yindoda.
Lona udaba lwengatsha kumbe ama-structures e-party ukuthi kawakho kungabangela na ukuthi ibandla le-CCC linqotshwe kukhetho?
Ibandla le-CCC ngokubona kwami vele abajonganga ukunqoba kukhetho. Ngokubona kwami njengolwazi engilalo bazama ukwenza into engazake yenzeka engajwayelekanga, bazama ukuthi benze ibe i-party yabo ibe yilokho okuthiwa yi-social movement. movement. Nxa i social movement ukutsho ukuthi iyabe ilibandla nje kuyabe kuliqembu labantu abangalama kungabangalazikhundla kungalama ama structures kungalabantu abalezikhundla kanti into ke eyabe iqala ukuthi babe sebe babakubancintise ukukhetho ama social movements ajwayelanga ukuba ngawokuncintisa ukhetho ajwayele ukuba abe asetshenziswe ukuqoqa abantu ukuthi bayenze into ethile njengokuthi iqaqoqa abantu ukuthi batarake benze akwenziwa ngabantu eYugoslavia bekenqula umbuso kaMongameli owayengumongameli welizwe lakhona ngale uSlobodan Milosevic yikho okusebenza khona kakhulu lokho kuthiwa ngama-social movements awadingi ukuthi abe lama-structures so ngicabanga ukuthi uMnumzana uChamisa uzama ukwenza njalo so kanibona ukuthi vele bajonge ukuthi bahambe kwekhethweni bona bajange ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esifaneleyo batelake bacabanga ukuthi mhlawumbe ngesikhathi esithile banelisebenzela ukuthi basebenzisi baleli citizen phela into yabo yelukwe kuhle ukuthi nxa abantu bengangena amalunga esitripus ingangena esitradeni bachise istrada benzeni amapolisa nxa esebachaya sokutshelwa international community ukuthi ichaya ama citizens so ngezindlela sokusenza sokwenzela ukuthi amazwe njengabo America abe sengenela ke elizweni so abalandaba lamakhelo khetho kodwa kulesizathu esinye esithi nxa sisikhangele balenjongo yabo ejonge ukubangela ukudlakela lokungahlaliseki kwelizwe esithi sina instability elizweni ukwenzela ukuthi bese kubuya amazwe njengabo America angenele ke kube lempi eZimbabwe athi kugenqule uhulumende okhona owezana uPF abalani lama elections ngoba nxa ufuna ukulungiselela ukunqoba kukhetho kumele ufake ama structures ukuze ube libandla elimileyo kodwa bona abakufuni khona ukuba libandla ngoba vele akulani lenjongo yabo abafuna kuyenza.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola leMelika kumbe amaranza kwele South Africa ngoba inengi lingasebenzi njalo lingavunanga okuthexaxa emasimini. Uhulumende uthi osomabhizimusi bazathathelwa imvumo yokusebenza bengathengisa impahla yabo ngedola leMelika kuphela. Kodwa uMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi impahla ethengiswa ngemali yeZimbabwe iyadula kakhulu okwenza abantu becine bedinga idola leMelika ukuthi bazithenge.
Yakuqalisanga kathesi bekuvele bese kunjalo nje isikhathi sonke lesi ngemva kokuthi kufunyana ukuthi imbo ibhondi leZimbabwe leli seliwile alisela amandla lisathenga lutho konke nje izifuyo ngazinakana onkomo ombuzi onkukhu konke kuthengiswa ngedola leMelika. Ungahamba njalo futhi emavinkilini ubufumana ukuthi bavele sebethengisa ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa nxa bebefaka intengo ngebhondi leZimbabwe ibiqansiswa kakhulu okumangalisayo ukuthi umuntu aze abone kungcono ukuthi athenge ngemali yaphandle kwamazwe. Ngina kanti bebekwenza ngabomo ukwenzela ukuthi abantu bekubone kungcono ukuthi bathenge ngeyaphandle. Kunzima kakhulu ngokubani uzafumana ukuthi abantu emakhaya kabasebenzi kabala ndlela yokuthi bangenza imali, abasenelisi ukuthenga othukela, abasenelisi ukuthenga impuphu, indlala ibhahile, abantu kabatholanga lutho emasimini. Amabhasi bagada ngedola leMelika kumbe ngerandi yeSouth Africa. Lezikolo sebegqugquzela ukuthi kakubhadalwe ngedola leMelika. Kunzima ebantwini bemaphandleni kakhulu laba abahamba besiyawoda impahla zabo emadolobheni kumbe phandle kwelizwe intabanini bamavinkili bathole nzima ngoba na kathesi ukuthi asukumisa imota isiyawodwa impahla kumele asebenzise ifuel kumbe intamafutha yemota abiza intengo yemali esabekayo azothengisa impahla zakhe ngemali ephezulu okugcina sokulimaza kakhulu izizalwane zemaphandleni ngoba yizo somele zibhadale imali yamafutha liyana ukuze azuze akhave indleko zakhe kumele ayifake ebantwini so kungakho ke impahla zakhe kumele zidule
njengenhlanganiso ezizimeleyo liphathisa ngani njalo zikhona ezinye inhlanganiso ezinika abantu ukudla kumbe ezibafundisa inhlelo zokuziphilisa sike sakhuluma lo mphathi ntambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazane wathi bayabafundisa amabhizimusi athile ukwenzela ukuthi bewaqhube beziphilise liyakubona yini lo
ye eqinisweni zikhona inhlanganiso ezigxile ekufundiseni abantu kodwa lezo nhlanganiso kazenelisi ukuthi zingene emaphandleni wonke ungafumana ukuthi engxenye kusiqinti esiyimbethi district njengelupane kumbe njengenkayi kumbe njengetholotsho engxenye elamawadi esingathona average indawo lezi lamawadi angu-30 ufumanisa ukuthi kulenhlanganiso ezenza khonokho engxenye kumawadi amathathu kumbe amane okuthi ukuthi amawadi amanye angabe phezu kwamathumi amabili kawatholi lezo nhlelo kubenefitha abalutshwana kungenxa yokuthi lalezo nhlanganiso kazila esingathi ngama-resources okuthi zenzele umsebenzi ngokudephileyo zingene zisabalale indawo yonke yebo zikhona kodwa kazisabalalanga indawo yonke baningi abantu abangatholi lutho kukhokhonokho kuthola mhlawumbe abantu kumawadi amalutshwana
lo ke ngomnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni eye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Ukuvuselelwa kohlelo lwe-National Youth Service lona olulembali yokulolonga abatsha bebandla lezanu PF abalodlakela abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber sokuthiye abanye besesabela ukuthi abasakhulayo laba balakho kusetshenziswa ukutshaya abamabandla aphikisayo phambilini kokhetho luka-2023. Kodwa abezanu PF bathi umuntu wonke wamukelekile ukuphatheka kulolu hlelo ngitsho labamabandla aphikisayo. Njengokuthembisa kwethu, nanti ihlandla lesibili lengxoxo-mpikiswano esiyethulele yona kuzindaba zakusihlwa izolo ephakathi kwelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomnumzana Bednico Bebe owebandla le-CCC. Untungameli Nkomo we-Studio 7 ubuze uBebe ukuthi bazavumela abasakhulayo bebandla laba yini ukungena kuhlelo lwe-National Youth Service.
Into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto yeparty. 42 years down the line isenziwa iparty. Ubususithi wena unxusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrainer. For what benefit? Ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzelwa iparty. So are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoin izanu PF indirect? Angikholwa. Akula into enjalo. Kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional siza kubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional asilas zato sokuwalela ama-youth but okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani.
Baba Chuma, abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso uthi ningalokho
kuyinto ebuhlungu kakhulu ubona yabona honorable Osithole uGodfrey umngane wami kakhulu sibilisi besisonke eParliament yawerela izingathi njengetrethe lapha besisonke nje ngokulayo konaba nje sizibhodela sihlenzani unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lefijezi umthetho cannot be too selective ukuthi hayi nxa umuntu ngoba ngothimisa inaye vele akusabelanga athinte asuze kuhambe kuhle basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona ke nabo kwabonakala sibili izindlizi sitsha abantu bechaya kusenza into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yonaleyo so nxa umthetho usubuya usho kumele u-apply selective ngenqwadini ngamamembers e-TBC yini bazenzela bodwa anti abona nangukalesi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-TBC kodwa ngenqwadini akazange akhulume ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangukhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa nxa ungayenza something okurong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi
ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Bebhe ubaba uChris Mthwangwa owebandla le-ZANU PF uthi yena akula mahluko phakathi kwe-ZANU PF lamasotsha amasotsha ngawe-ZANU PF uthi ningalokho
ya lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kweka Mthwangwa sesikubonayo kade singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akukayimbekedwa eqeda lapho badina i-bail ukuthi ehamba ku-remand icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokuthi akusadingwa lisadingani limbophe njani indi-first place lingakakutholi lekho limbophe lekhona kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izandu kayimanga kuhle okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa ngumthwanga umthwanga nxa esithi yena amasotsha nezanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi umthwanga yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi ngoba i-constitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangalo
babuchuma akuyiphethe yebo amasotsha ngawezanu PF yini njengokutsho kuka baba Mthwangwa
amasotsha nakahulumende amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona baminjani siyakwazi ukuthi they are apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje elalulelo lungelo kodwa ekwenza privately
alo-ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebhe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokutshaywa lokubulawa kwabantu ababanjwa becatshangelwa ukuthi ngamasela. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshelele liphephandaba ukuthi kulezehlakalo ezimbili ezisanda kwenzakala ekaloma laseKaroyi lapho okubulewe ababili kade bebanjwe belempahla entshontshiweyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uhulumende weleSouth Africa loweZimbabwe bayaqinisa inhlelo zokuvimba umngcele we-Bait Bridge ukuze kungabi lofohlayo kulumngcele engelamaphepha asemthethweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu. Thank you.
Studio 7 bathandwa bahle elizama ukusibonisa konke okusisithelele kungale kwakhona liyasibonisa kube mcike. Siyabonga kakhulu siyalithanda lonke ngothando oluhle futhi elisenzela lona. Ey ngizama ukuthi ngike mbonise enye into lapha shuwa liyazi. Abantu ngakuthiwa balimbono wami ngani shuwa siyayenza sibe moya munye sibe nhliziyo nye. Sike simene entweni eyodwa kuqala. Singame entweni eyodwa kuqala. Mebhenca iqiniso lingazuzakala kodwa njengoba nje kathesi abanye bathi bona ngabe MRP abanye bathi ngabe zaphu abanye bathi ngabe MDC CT abanye ngabe TCCC abanye bezanu sihlakazeke kangaka iansa ukuthi siphumele right inzima ngike ngaye drobheni namuhla lekubulawayo hayi into engiyibone kobulawayo shuwa shuwa ngayizaqhubeka injana izasenza noma kade sikhuluma sisenza so kodwa sicine sesindawonye thina liyabona ekhaya ngapha mbone ngani sesibona ngasolinye thina sesibona ngento eyodwa but abantu abangani bayasilahlisa yilabo abantu abakuma diaspora especially kakhulu abantu abethu laba abasegoli lapha hayi mboni uyabichiyene kakhulu madoda angazi ukuthi why kathi so abanye singabe umthakwazi Republic Party ningalandela amashona abanye labo bafohla bathi hayi no kasibambane nini kuphela sidinga iparty engakhipha iZANU PF abanye babuya nalokho shuwa lokho besehlule ukuqonda labo basegangeni kabakho ekhaya kungani bengafisi ukuthi sike siboneni nje kodwa ukuthi kathi khona nxa singapandila singavuna yini kumbe nxa singalima ngezulu singavuna yini bese yophuma lesinqumo esisodwa.
Yes, anibonani mthwakazi omuhle madebela amahle li-right yeah. Mina bengicela uphawula lapha bantu bakomthwakazi ukuthi asizamenini ukuzibona njengabantu lathi asiziboneni njengabantu singaziyeyisi asiyekeleni ukuyeyisana njalo asihloniphananini siyekeleni ukuyeyisana sike siqakathekisana nanini angeke sibe ngamalida sonke angeke sibe ngonkulunkulu sonke asingeke sinothe sonke same day kodwa siyonotha ngokuhlukana kwethu la ukudalwa ke njalo angeke sikhule sonke ngelanga linye asifundeni khonoku bonise ukuthi leader yethu sifuna ukuzibusa kanje thina ngeke sonke sibe ngamaleader sivuke singamaleader sizabe sileader bani masonke singaba ngamaleader sizabe sesibusa bani asiyekeleni umuntu oyedwa sibambana neni ngaphansi komuntu oyedwa simthume ukuthi akasikhulumele.
Salibonani lonke ku Studio 7 amagumba manomhlaba. Salibonani bantu bakithi. Hayi indaba siyazizwa mpela ezikhulunywayo but mina ngokubona kwami iZANU PF izowina lula lolu khetho. Angisupport mpela ngisho la kancane. Mina vele ngisupport iZAPU, umlandeli weZAPU since ngama 70s angisho njalo. Ya, ngoba ngiqala ukuyilandela ngama 70s. So kulamaqembu ayi-2 aphikisayo asuze ngaqambe ngamagama. Amaqembu la azakala ukuthi anama-CIO phela ayake buzwe. Sona la maqembu vele ukuthi adlelana lezana kodwa kuyave kubhayiziswa abantu ngoba kulabalandeli nje. Kulabalandeli abaphongulandela bengazi i-story. Okuze sebegcina abanye begxeka bethe unkomo wathengisa. How can say unkomo wathengisa abantu beZimbabwe bakhuluma labo balokhuza sebengama-opposition party ukuthi umuntu wayenza. Uzo ukhona la ukuvula umlomo wathengisa amaqembu nala ayi-2 aphikisayo maningi amaqembu aphikisayo kodwa asuze maqambi anama-CIO elinye lilidwa i-CIO amanye lawo vele ama-deputy akhona o-deputy labanye ngama-CIO phakathi so iZANU uzowina lula easy iZANU yawina lokhu umdlalo odlala abantu bethi lilandela obani lilandela ama-CIO landelani zapho kuphela iqembu eliphele ingcono elingalaseyiti yayo phakathi labe abantu bekhuluma amanga yezaphu yathengisa yezaphu yayenza izaphu yaleli lizwe nxa wawungekho mncane siyakutshela izaphu yaleli lizwe amagorili lalegangeni kuphi kuphi abanye bebafakela namabhoni badula bethengisiwe bebabulala so izaphu yaleli lizwe izulu lisini amagorila lalehlathini kugodola elalehlathini bona suzobuya ngesikolo isikolo sakho kumbe ngiform 3 sozokutiza patterns lezweno asikhuluma ama form 3 la kumbe ama form bani sikhuluma abantu abasebenzayo ukuthi wafunda isilungu yasikhuluma ngokwakho lo bachaza umsebenzi izaphenza umsebenzi omuhle eZimbabwe lo nkomo engena ku unity wenza umsebenzi omuhle bangisichaye ngamasotha until today ngiyabonga ngiyabonga ngizama ukubonisa abantu anthuki umuntu ngikhuluma iqiniso futhi
Studio 7 ninjani kunjani ngezindawo ngezindawo impolisa lami yesh nangizwa ngizokumangala ukuthi kanti izani iyadifuna ukuholisa abase ngamayusa kodwa ihlulwa ikunikeza abantu ababalulekileyo abangamateacher madokotela under government wonke umuntu under government ayihluleka ukubanikeza imali kodwa ithi amasebhuku izayithatha ihlulwa nje ukunikeza laba abayifunayo abayicela ukuthi bafune ama-increase lami ngithi mpawule ngicela mani ingafiki imeseji yami ifundwe yayicela
Mphinde ngibingelele futhi kustudio 7 lapho ngibingelele abasakazi bonke abestudio 7 uKip Dube hayi siyabonga nabo Ezra nabo bonke siyabonga bese ngithi mina tshela la abantu laba abakhuluma kabi nge-MRP yabatshela labo bantu abakhuluma kabi nge-MRP ukuthi kabayeke into yabo bakhuluma kabi ngoba ikakhulukazi abantu abakhuluma kabi nge-MRP kuyibona abantu bakithi lapha okuyibona abahlukunyezwa mihla namalanga okuyibona abavalelwa amathuba omsebenzi okuyibona abavalelwa every corner to corner ibona abantu abavalelwa bona la abantu bakithi abakhuluma zonke lezi zinto ngoba othamisa bona laba abangani babo nabo bonke omnangagwa laba lokhu bekhuluma kabi futhi nomnangagwa futhi naye lento lokhu eqhabuke ekhuluma le khuluma ngomthwakazi ekhuluma kabi thina sincenge lutho emashoneni le koZimbabwe le thina singumthwakazi thina laba bantu laba abalokhu bezincengela khona le oro bancenga khona le ini oro abafuna ukuba yinational abaqhubeke ngenational yabo kodwa sikwazi ukuthi sihamba sidobhana one by one bathi ingane zomuntu noma ingane zomuntu iproblem yakho ni solve ekhaya so bona mabe kubona lokhu ukuthi oro bashade khona sinendaba noma marriage yabo ama intermarriage akhona but thina singafuni ukuthi bakhulume kabi ngomthwakazi nabo futhi nimthetho wabo lesisi lamba bekhuluma mange plum tree bethi thina sibambane nabo angeke sibambane nabo thina lapho yabona but ukuthi abantu bakithi bashade emashoneni bayize njani asinendaba futhi nakho lokho yathina ngoba ama intermarriage akhona ngoba bakhona bakithi futhi abashade kuphi abelungu abashade khona la eSouth Africa so ukuthi bona belokho besitshela ukuthi ama intermarriage asinendaba thina silungisa intermarriage ngomdeni akusiyesizwe thina silelwa into kaSizwe sikamthwakazi into esiyilwe so njengoba mnangakho bethi thina sisuthi indumba thina sinamadimoni kaligiyona yena unedimoni likabani manje ngoba phela uyena nje udodi nje omuntu asabe ukukhuluma lokho ngoba vele safa sikhrosa kwelimpompo lana sibaleke sidlwa zingwenya abafoyi baphelele endleleni ngendaba yesizwe yegovernment yamashona namanje-ke bafuna ukubuyisela futhi igovernment yamashona futhi ngoba into ofanele niyazi bafowethu umnangagwa nolokhu uzeni ochamisa the same person ngabantu abayi-one nina niyithutha nina into eyisenziwa unkomo into ababeyenza kwemini babeba nonkomo but ebusuku babe na umgabe yonke into iyayisenzeka baphele lapho njini intuta baphele laphi ungazositshela nini ungazositshela osisile abothwayo babazoshi uzoshintshana if uma ishintshile wayengakwazi ukuthi lapho ngoba uye osuka enama-mayors nama-MP endaweni esiningi namakhansela uye busuke namakhansela from down wayengakwazi ukuthi akontrole umnotho lakho osuke eflabhuzi noma osuke etsholojo noma osuka kuphela upani or kuphi kuphi wayengakwazi ukukwenza lokho ngoba ezilongu igovernment amameya wethu amameya wakhe kuyiwona akuleyo ndawo leyo isupposed ukuthi kwenzeke lokho but nanizositshela ukuthi akaphathanga ugovernment fakani emarapi libone kuphela nithi kuzokwenzakalani asesabi indoda thina
hayi siyabonga balaleli bethu lawo ke bekungamazwi enu elisithumele kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 465 0318 njengensukwini siyakhuthaza ukuthi lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu siyabonga hayi isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela Inkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change etheswa icala lokungaxhasi umsekeli kamgcini sihlalo owebandla umnumzana Job Sikhala osesitokisini. Izakhamizi zemaphandleni zithi zithwele amagabha avuzayo ngokukhuphuka kwentengo yempahla yezitolo kanye lokuthengiswa kwazo ngedola lemelika kumbe amaranz akwele South Africa ngoba iningi lingasebenzi njalo lingavunanga emasimini ukudla okuthexaxa. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo kusasa lanamhlanje lingalalela ezantambama ngo-past 7. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.